besilo mhlangano khona pho ngesonto kumangubo ebesifisa ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ngebandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Izakhamizi bezilo mhlangano wazo ezivillage zasezifisa ukuthi sizathola ithuba sikhulumisane lazo. Sikhe salindele ukuthi sikhulumisane lezakhamizi kwafika ukansila owe ward 12 uFidzani nama veterans ambalwa nje engibonile omunye ngubaba kuthiwa nguHanani wakoGotshomba ngiyamazi. Kusanjalo basike bachayisisa umhlangano lowo bengafuni ukuthi sikhulumisane lezakhamizi. Besho ukuthi ibandla leTRPC abalifuni ukuthi likhulumisane lezakhamizi kule ndawo. Okuyinto engasiphathanga kuhle njalo engazange iphatha kahle izakhamizi.
Ngaphandle kwakomangubo ukukhona yini kwezinye indawo khona ngapho eBulilima West ongathi selihlangane lodubo olufanayo?
Sasinanzele ukuthi ibandla leZANU-PF ikakhulu esigabeni saseBulilima lithanda ukuthi lisebenze ngodlakela kakhulu. Owaqala sithethile rally yethu kwamadlambuthi bekusiza khona umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa. UMP wesigaba wathumela imota yathi Fortuna ebe labantu beZANU-PF abafisile ukuthi bezophambanisa umhlangano wethu. Ngisho kwasokungenela abantu bomthetho babakhuza. Njalo sananzelela ukuthi emalangeni ambalwa esigabeni saseMpoyi khona lapho kuwa 12 foot kulo baba olilunga leZANU-PF abambiza ukuthi ngumashonisa othusele omama bebandla leTRPC esho ukuthi mabe lokho behamba beqhubekela phambili bechumayela ivangeli leTRPC baza kucashiswa kumbe bashiselwe ezindlini zabo. Le yinto esihambileyo nje sazama ukuthi sikhulumisane lo senior sobhuku wakhe wasesethu uzamkhuza. So ngamafitshane sibona ngathi iZANU-PF ayifuni ukuthi abantu bezwe omunye umbono kumbe bezwe imboni yahlukile evela kwamanye amabandla. Iyazama ukuthi ivimbele amathuba wonke ukuthi singangeni sikhankase ebantwini. Laba abasethuselayo akulanto abazayenza ngenxa yokuthi umthetho uyasivumela. Bayenzela nje ukuthi abantu bayethuke bangabuyi bazokuzwa esikuphethe esikumumetheyo. Ngenxa yokuthi iZANU-PF isiyehlulekile ayisafuni ukuthi abantu bezwe enye imboni eyehlukileyo. Ngakho ke bantu bakithi phakamani, wozanini emhlanganweni neTRPC lizokuzwa okutsha njalo okuhle esikuphetheyo bantu beZimbabwe.